Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle olamukela ku studio 7 ngolwesithathu lamhlanje ekuseni kungu 1 kuNtulikazi 2 kuNcwabakazi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, iningi lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Bhilithani zithi zididekile ngempumela yokhetho lwangomvulo etshengisa ukuthi ibandla leZANU PF liyanqoba izabelweni eziningi lapho osokubalwe khona amavoti. Amanye amabandla aphikisayo athi okunye okwenqabele ukuthi bethole inani lamavoti aphezulu kukhetho lwedluleyo yikuthi bebengelamali yokukhankasa njengamabandla abalisa umanyano we-MDC Alliance kanye leZANU PF. Siza kuzwa okuningi okuphathelane lempumela yokhetho kuntathela izindaba zethu kanye lakungcwethi ezicubungula izombusazwe. Ungakhohlwa ukuthi ungalandela lolu hlelo kuFacebook ukukhasele VOA Ndebele kumbe usilobele umbono wakho njalo. Nxa ufuna ukungena emsakazweni usithumele inombolo zakho, sizakutshayela ucingo ngoba siya live streamer lolu hlelo. Ikhomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho ezekhi siyethulele impumela yokhetho kuzigaba ezichiyeneyo zelizwe. Lizakhumbula ukuthi yiyo ethe yona yiyo yodwa uqobo okumele abantu bekholwe impumela abayikhuphayo, athi lokho sokuvele sokusakazekile endaweni eziningi kunkundla ze-social media lokunye. Ecingweni silentathela izindaba yethu u-Anastasia Ndlovu, yena ozasichazisela ukuthi kuhamba njani. Siyakwamukela kuhlelo.
Ndivukile balaleli ye-Studio 7, siyajabula ukuba lani emoyeni.
Ye, ungani uyaphakamisela ilizwi lakho phezulu mbijana? Ungasitshela ukuthi kuyini kumpumela le ethulwe i-commission ye-ZEC, kuyini ongathi kumqoka kuyo ungasithi fahla?
Okwamanje okumqoka kumpumela yokhetho esithe yamenyezelwa iZimbabwe Electoral Commission kuba ibandla leZANU PF aliyakhokhela kumalunga edale ePhalamende, okwamanje lilabantu abangu-109, kuthi iMDC Alliance ekhokhelwa uMnumzana Nelson Chamisa ithole ama-candidate angu-41 awedale lePhalamende. I-MPF yona ithole umuntu oyi-1 ekhwekhwe, kuthi eNorton i-independent candidate uThemba Muliswa unqobile. Impumela yokhetho izeki ithe izasipha ngo-10 namhlanje ekuseni iqhubekela phambili imemezela. Kobulawayo i-MDC Alliance ekukhansili inqobile, ithethe wonke amakhansili ukuthi kuma-members of parliament ithethe 12, wathi iZANU PF yanqoba ngomuntu oyedwa eBulawayo South uRaja Modi.
Ye, nxa ucubungula impumela yokhetho leyo ikakhulu kobulawayo, ungathi kuyini okuguqukileyo ngayo? Siyananzelela ukuthi kwiminyaka edluleyo bekuthiwa leyo yindawo yebandla le-MDC. Kuyini okwenzakeleyo njalo kuyini okwenzakaleyo kulawana amalunga ebandla leZANU PF ayenqobile laphana i-MDC izikhala lokungena kukhetho?
Bonke banqotshiwe ngaphandle kweBulawayo South eyayikhokhelwa ngu-Eddie Cross, ihambe kubandla leZANU PF. Isizathu abantu bathi bacabangela ukuthi abantu bacatshulwa zinkulumo zika-Eddie Cross ayezenza ethuka abantu.
Ye, okunye ke ongathi ukubonile okungajayelekanga kumpumela yokhetho lapho ongathi kumbe mhlawumbe ibandla le-MDC lingene lapho elalingandanga khona, kumbe leZANU PF lingene lapho elalingandanga khona, kumbe lanqotshwa lapho elalande ukunqoba khona?
ukhetho lwabulawayo lukhutshwe ngokuthula. Ibulawayo ivele iyazakala iyisigodlo se-opposition emathebheleleni. Ngakho okwenzakeleyo akulamehluko omkhulu ngaphandle kokuba i-constituency yebulawayo South ebikhangelelwe ukuthi iye ku-MDC Alliance ithethwe libandla elibusayo. Ithathwa libandla elibusayo ngoba i-candidate yabo uRaja Modi wenze ufake imali eningi kumkhankaso wakhe, njalo wenze utshale imali eningi kumabhizinisi akhe. Ngomunye wabosomabhizinisi orana i-Chopis e-Country Park lakho noma engamanga khona, engaso MP wakhona, ule mall ayakhayo khona ngale. Njalo uRaja Modi ngomunye obesebenza lo Emerson Mnangagwa ngapha eMandebeleni, okuyinto yokwenzela ukuthi iZANU-PF ibivele isiqalisile ukukhankasa, amanye amabandla engaqali ukukhankasa.
Okokugcina, uthe wena ukusobala ukuthi ibandla leZANU-PF liyakhokhela kule impumela esibaliwe. Nxa ucubungula khonapho, ungathi ikhokhela kuziphi izigaba zelizwe? Emaphandleni kakhulu, emadolobheni, ngapi?
Edolobheni lakobulawayo bathole i-seat eyi-1, kodwa emathebheleleni South bathanyelile. I-alliance ithole i-seat eGwanda South. Kuthi emath North lakho bazamile ukudobhadobha, njalo ama-constituency abade bevele bewanqoba bawathethe, ikakhulu eMguza. Okusuke wethusa abantu ukuthi enkayi bekusazakala ukuthi hayi isithembiso nguye othathayo, kodwa kusuye futhi kwathatha elinye njalo ilunga leZANU-PF uStaz Mathe, uyithethe inkayi. Uyithethe ngoba i-MDC kamakhuphe le-MDC ekhokhelwa nguThamisa isplithile ivoti. Ngabe bahambe ekhethweni bemanyene, iZANU-PF ibingeke ithathe isihlalo sikaStaz Mathe. Njalo kule ndaba eyenzakeleyo eVictoria Falls, ngemva kokuba i-V11 fomisi namathiselwe emdulwini, kube nezigangi ezihambe zayikhipha. Kodwa okwenzakalayo ukuthi ngemva kokhetho, ama-polling agency onke ayaphiwa i-V11 form. So akula bandla elingathi alila mpumela yokhetho, njalo akula bandla okwamanje elingathi impumela yokhetho abalayo. Wonke amabandla impumela yokhetho balayo, bayiphiwe ngama-polling agents abo, bayakwazi ukuthi banqobe ngapi, badliwe ngapi.
Ye, ngamafitshane, ungathi nxa ibandla leZANU-PF likhokhela lapho, lichiya amanye amabandla ngesilinganiso esinganani, esingathi imagine, likhokhela liphambili kakhulu, sesikhangela kuzigaba zonke zelizwe, kumbe hayi kulutshwana nje, imagine yakho.
iZANU-PF kukhanya inqobe kakhulu ngoba nxa izaba le-109 seat okwamanje. Sikhumbule njalo ukuthi andubana siye ekhethweni nge-nomination court, iZANU-PF yavele yahle yathola amanye ama-seats lapho ibandla eliphikisayo elehluleka ukufaka ama-candidates. Ngakho nxa i-MDC Alliance ile-41 i-opposition, okutshengisa ukuthi iZANU-PF mhlawumbe ingathola i-2/3 majority kumpumela yokhetho esilayo. Kuthe impumela yokhetho ekukhona iyatshengisa ukuthi iZANU-PF inqobile, kodwa sesimelele i-ZEC ukuthi kube yiyo ememezela impumela yokhetho yonke ngokugcweleyo.
Kodwa abantu bakwamukela njani lokho? Umumo unjani ezitaladini?
Obulawayo kuthule cwaka kulokuthula, kodwa abantu badanile. Bebengakhanyelelanga ukuthi emhlubulweni emandebeleni ngapha ikakhulu emathebheleleni South iZANU-PF inqobe kangaka.
Hayi, sibongile kakhulu kusithulela incazelo le ejulileyo kangaka.
Ngiyabonga.
Ye, lapho-ke besixoxa le ntathela izindaba e-Studio 7 u-Anastasia Ndlovu obesichasisela ngempumela yokhetho esimenyezelwe yi-Commission ye-ZEC. Iningi lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Bhilithani zithi zididekile ngempumela yokhetho lwangomvulo esiphumile, etshengisa ukuthi ibandla leZANU-PF liyanqoba ezabelweni eziningi lapho sokubalwe khona amavoti. Asizweni okuningi kuvela ku-Ezra Chisa Spanda ekhonale eNgilandi.
Iningi elikhulume lanomsakazo lithi belithembe ukuthi ibandla lomanyana oMDC Alliance ekhokelwa ngomnumzana Nelson Jamisa liyanqoba ukuzwayo kulolu khetho kulandela ukusekelo olukhulu abakade belithola emhlanganweni yabo emkhulu yama-rallies abayenzayo bekhankasa. Umnumzana Zinja Ncube uthi mhlawumbe ibandla le-MDC Alliance baliqilile.
Besilethemba ukuthi MDC ngawina sizabuyela ekhaya thina ngapha emazweni sesidiniwe ukuhlala emazweni. We're just hoping ukuthi into zilunge sibuyele ekhaya siyesebenza sisebenzele abadala sithuthukise ilizwe livuke libuyele where it was before. But now izanu siqilile njengenjwayelo vele siyakwazi ukuthi izanu bayaqila vele they are well known for that.
Unkosazana Nonhlanhla Mlalazi uthi kalangani ngempumela yokhetho.
Impumela yezokhetho engimangalisile kakhulu ngilokudana okukhulu ngoba bengikhangelele ukuthi kuzawina uChamisa. Kodwa ngesimanga esikhulu kwawina njalo izano. Well, kutsho ukuthi ngokuthanda kukaNkulunkulu akule singakwenza.
Abanye bathi umanyano we-MDC Alliance yiwo ongakhangasanga kuhle njalo awungenanga endaweni eziningi zemaphandleni. Umnumzana Calls Mbala uthi akulabuqili obenziwe kulolu khetho abadliweyo badliwe.
Ukuthi kuthiwe kube nokuqilibezela, hhayi, into ekhona nje ukuthi umongameli we-MDC Alliance, umthungameli we-MDC Alliance uNelson Chamisa ukhankasile, yebo kambe, kodwa ukhankase kakhulu ezindaweni zona ezisemadolobheni. And ama-results atshengisa ukuthi emadolobheni bamvotele kodwa kabakho baningi. Ukanti-ke libandla lezanu PF likhanya likhankasile kakhulu emakhaya lapho kuvele lihlezi lithola khona abantu abaningi and lakanye abantu abaningi balivotele.
Iningi lithi kalilale England lilinde impumela yokhetho kodwa kukhanya ibandla abalisekelayo lomanyana we-MDC Alliance bayalithalazisa njalo kungenzakala ukuthi ibandla lezanu PF linqobe kulandela amavoti asebaliwe. Izek siveze ihlekana lempumela yokhetho lomalunga edalela ephalamende njalo ayikavezi ngokusemthethweni impumela yabancintise kukhetho lokudinga umongameli. Ngimele e-Studio 7 eLondon, igama lami u-Ezra Chisasibane.
Ecingweni ke silencwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu. Yena ke esizahlaziya laye impumela yokhetho. Siyakwamukela ecingweni umnumzana Ndlovu.
Ngiyabonga Thisi.
Yes, sesibona lapha impumela yokhetho esiyethulwe yiKhomishini yeZEC lokuthi kukhanya ibandla lezanu PF liyakhokhela kuzihlalo eziningi zamalunga edalela ePhalamende. Ungathini wena ngale impumela ikhombani ibivele ikhangelelwe yini kumbe kuyamangalisa?
I think ngathi mina kubuka vele ibikhangelelwe laba abazwisisa ipolitics yeZimbabwe ukuthi isebenza njani, ibisebenza njani kususela ngo-1980 ibikhangelelwe labo. Kodwa iyamangalisa kulabo abasuke balibona njengoba for example uMorgan Tsvangirai esetshonile. So izinto sezinkathi engasekho izinto sezidintile ngoba bebecabangela ukuthi i-politics yeZimbabwe i-about umgabe lo Morgan Tsvangirai when in actual fact ivele njalo yona ayithintanga lutho. So mina angimangali ukuthi iZANU-PF iyakhokhela. iZANU-PF iphinizolihle ikhokhele i-election ingakayenziwa. iZANU-PF ikhokhele kusukela ngo-2017 ngo-November mhlaka-17 yaqala ukukhokhela ku-election. So anyone ongenileyo nje kwakufana lokuthi uzingenisa endlini yezilwane udize imikhobe and yikho khonapho engitsho khona ukuthi abantu abasayizwisisanga i-landscape ye-politics yeZimbabwe bazingenisa entweni evele nje isidicide ukuthi izohamba so. So imina njengondlovu angimangali ngithola kancane.
Ye, kodwa siyananzelela ukuthi abaningi bakhuluma ngokuthi bebebona kugcwala imihlangano yabo MDC Alliance. Abantu bebuya ngobuningi babo njalo le mpumela yokuqala ingane abantu batshe ibakhombisa ukuthi mhlawumbe i-MDC Alliance enganqoba. Njalo abanye bebesithi kuningi ibandla lezanu PF elingakwenzelanga abantu ngakho abantu sebefuna nje inguquko. Uthini ngalapha?
ukugcwala emaralini kwakuvele kunjalo la kudala. In actual fact, amarali kaMorgan Tsvangirai ngo-2008 no-2013 ayegcwele kakhulu. Uyakhumbula izanu yathi yavula nespace yamvumela ukuthi akhulume ku-TV, bathi bona Morgan is more, amabhasi abhalwa amagama kaMorgan Tsvangirai. Kwaba mnandi, kwaba njalo. Khonapho izanu PF vele was performing badly, abantu bebenamba kungelazimali eZimbabwe. Yayibona into yakhona. So ayinathi umuntu obekwazi imbali i-history ye-what happened ngoMorgan Tsvangirai le-MDC ubekwazi ukuthi irali lobubomvu bamarali konke lo lokujayiva emaralini namanga bebewatamba akusoze kwenza umehluko vele. Obekwazi i-history, akazange akashifte at any point ukuthi this is going to make i-MDC win. What is it a different kwenziwe yikuba yikugcwala kwabantu? Ngokugcwala kwabantu ivele yinto ye-MDC, it has been like that vele, kube sithi thinta kodwa kungazinzi kuthi.
Yes, sesikhangela ke manje khona lapha eMathebeleland South inengilimangile ukuthi iZanu PF inqobe kakhulu eMandebeleni konke lenkayi lezigabeni eziningi zeMathebeleland South. Ungathini ngalokhu, kwenzakalani?
So iZanu obviously iyarika one, and okwesibili okunye ikuthi iyahamba phansi ebantwini, irika ngokupili phinde irike ngokungena enhliziyweni zabantu, abantu abadala, izakhamizi, abantu ngabanikeza ithukela or banikeze i-tikethi yempuphu, bavele bagijime bagcwale yonke indawo besethusela abantu besenza zonke izinto ezehlukeneyo ukwenzela ukuthi izami ekugcineni ziwine. So ePlumtree, izami vele istructure ePlumtree, I can speak with experience because ke ngasebenza khona ecouncil ePlumtree, ibele laphana ibambi lempande ezinkulu. So anyone obecabanga ukuthi iPlumtree ingatshintsha ihotele MDC, umuntu futhi uyabenjani engazwisisanga i-history ukuthi what happens in this place and these ZANU-PF operator njani endaweni ezifana nazenezo. Edorobheni ngapha abantu babehlakaniphele bezitshela ukuthi ha bagijima bayezithengela ipuphu yabo lapha, but ekhaya iZANU-PF ingena silwane helele njengezilwane, ifike ingene and worm their way into the hearts of villagers, intimidate them and use abanye babo to intimidate in order to win.
Abanye babe sithi mhlawumbe umongameli Mnangagwa kasoza nqobe kakhulu ezigabeni zeMathebeleland ngenxa yodaba lwe-Gugu Round, kodwa kukhanya yikho lapha anqobe khona.
Ulabantu bakhe abakhohlwayo ngaleyo nto ye-Gugu Round, abamsebenzela vele unwavering, abayibade begijima le tikiti lokuthi asikhohlweni ngezolo, angibasebenzisa leli bala lesilungu that bygones be bygones. Etsholotsho, ePlumtree, eNkayi bakhona bona babantu, kanti even nabaminista kanti bakhona obaba u-Urban Pop balakho abakuginayo ngokuthi baqhubeke besithi ZANU-PF inkulu. Iparty, ipolitics yeZimbabwe is not about social change, it's about gain. And baya ebantwini specific food soldiers who run for them bebakhonvise ngepolitics yabo again, and bagijimela lelo vangeli belishumayeza abantu bephinda futhi babahlaye babayethusele babapromise babayethusele futhi. So uMnangagwa, if namhlanje ungahamba mpela ukuze abantu bemathebeleland 1-1 becashile lapho beyi-1-1 bengayesabi lutho, uyamfuna mpela uMnangagwa ukuthi abe ngupresident, bengayesabi lutho balotshela ukuthi hayi uMnangagwa ndingasimfuni ukuthi abe ngupresident.
Ye, manje ubona kusenzakalani lapha? Ubona ingani abahlola ukuqhutshwa kokhetho lolo bathi ukhetho lolo belungo lukhululekileyo? Ngoba siyananzelela lapho ukuthi amabandla aphikisayo athi bekulokunye okungaqondanga lapha, kulamanye amaphepha angabonakaliyo, kulalokhu lalokhuyana. Ubona ingani kukhona okukhona lapha, kumbe kuyathiwa hhayi ukhetho lolo luqhutshwe kuhle?
Kona kukhona obviously, and nawe sonke siyakubona ngithi kukhona. But into vele inye futhi sibuyela kiyo, i-history. I-MDC siyazifundisa ukuthi yenze i-election oku-obvious ukuthi izoyiluze. Ithi ma isiyiluzile ibe sigijima ikhala ithi ye bacila, ye bakore thina singabhekanga, ye ureferi usikile lapha nalapha. Aleyo nto yethu yinto eyazakalayo umhlaba wonke, ende ma une-opponent enjalo leseyodlala ibhola ukwazi ukuthi singaze sikore ngewehesandla. Abakwenzayo ukuthi bagijima bakhombele ku-referee kudlule 2 months 3 months kuqine nje kuyukuthi kuthiwa upresident mnangabu illegitimate but ya continue asebenza yabona into yakhona. So singaze sithini, this is something somebody was saying recently ukuthi the MDC is breathing fire. The MDC has learned vele, the breath of the MDC is now fire throughout. They have mastered that. About something to look, they are going to breathe fire, I can assure you, after this election. So the other very disappointing thing about this is, in the past, Umoke Mtsvangirai had the whole world saying, come on, take over from Robert Mugabe. That whole world shifted, they moved. And now, they are, whether people believe it or not, they are running behind Mnangagwa. That support of the international community that Umoke Mtsvangirai had is now behind Mnangagwa. So people will speak just for a few weeks, months, the complain of the same court. Which court are you going to? When QHM made the decision, which the coup that 2017 was not a coup. When we have the court to change the decision, the election.
Yeah, okay, okay. Siyana zethu impumela yokhetho yonke ayikethula ikakhulu eyabo mongameli kodwa ngokubona kwakho lama margins lama nani lawo asephumile ubona kusenzakala.
I can't have ntambe manga ngisho umuntu othanda inombolo kakhulu so angeke ngithi ukuthi 60% versus this but engikwazi ukuthi iMDC zamphef izoyenzisho ukuthi ayiniki iMDC chance ye negotiation so they will be not run off. By election day, I saw my number of election nani. Ngama number tekwayo. So it was nigeza yon, MPT and PFC. Enough percentage would go le run off. But uma besenza iGNU, ibe ipeva, ingabe ileyo ukuthi uthanga ngoba lani lathola lokhu, lathi lathola lokhu, therefore sinika this percentage of ministers in and so on and so on. This one bazozinika impact like they did in 2013, not too big, but big enough for them to rule. Big enough for them to rule. And what's going to happen then immediately after that, unfortunately, is that MDC and LAC, even an employee, will be back to divisions. People like BT1 in ministerial position. If Mnangagwa says, come and be minister, BT1 won't think about Chamisa. Chamisa is possibly after this. This is the end of his political career if he does not do any miracle.
Ye, yeah, hayi siyabonga kakhulu umbono wakho, sibongile kakhulu ukuxoxa lawe kuhle.
Ngiyabonga sis.
Ye, yeah, leyo balaleli bingxoxo lomnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu ingcothi ecubungula ezombusazwe besikhuluma laye eseJohannesburg kwele South Africa. Asizweni ke imbono yabanye abakhulumele intatheli izindaba ze Studio 7 ezigabeni ezichiyeneyo zelizwe abagoqela iziphathamandla ze ZEC kanye labantu makhaza ngalimpumela yokhetho.
Kadesi sibanike ama constituents ayengu 7. Lokhu kubangelwa ukuthi i process eyokuthi ama results abe certified ukuthi siwabale. Ithatha isikhathi eside ngenxa yokuthi kufuze ukuthi size siwathwele wona ngokwawo asayinwe ngabantu evelela ezigabeni lezigabeni. Izigaba ezinye ziphuze ukuthi ziqede ukubala ngalokho aphuze ukubuya. Uyananzelela ukuthi i-election le ibile ama-candidates amaningi and futhi abantu abavotileyo baningi kakhulu. Ngalokho-ke ukubala kuthethe isikhathi eside. Njalo futhi uyabona ukuthi yisikhathi sakuqala ukuthi sibe lokuvota esingathi i-polling station based. Ngalokho-ke lokho yikho ukudelay ukwenze kube nama-delay okufika kwama-results amanye. Kodwa aseqalisa ukubuya ntambama sizaba lamanye amaningi kuyathi kusiya kusakusasa mbona sesilawo wonke sesikwanisa ukuthi sinike uzulu ama-results onke. Sizwile ukuthi abakhona abanye abathiye banqobile kodwa hhayi abanqobileyo bazakhulunywa yikhomishini ngemva kokuba sesithule ama-results wonke avele ezigabeni zonke jikelele.
Esikubonele njalo ukuthi kuma-elections lawa azange sikwanise ukuthi siwine kodwa lapho kade sikondesta khona kutshengisa vele ukuthi siyipathi eqalisileyo kodwa ipathi ezakwanisa ukuthi ibe yinqoba kuma-elections ozwayo. So sidabile kakhulu ngeperformance yethu kodwa esikubonayo ukuthi ibandla le-ZANU-PF kukhanya vele lokho linqoba kuma-rural areas ngoba ibandla elise-MDC Alliance asikaboni ukuthi bazenza njani kodwa sibona ukuthi batolela kulaloko lapho kade sikwazi ukuthi vele bayakwanisa ukuthi bebe benqobe.
Sasibona lapha ngabuya ukudla uthola ukudla sokunikwa abantu be-one party ethile kumbe kuyini okubuyayo ukuthile uthole sokunika abantu abathile abayiphathe kodwa ethile wena ongasoliye iphathi ungaphiwa yikho besikhangelela kakhulu ukuthi lapha ungangena laba kungangena laba abakhokheli benze into enhle eqondileyo engala discrimination ungabandulula abantu
ipresidential sonke siyakwazi ukuthi kayikhulunywa ama-results ayo kakhulunywa along the way aze phuma khona le eHarare sebuye wonke ilizwe lonke indlela uqala yena lesijayeleyo ukuthi kumele ahambe edlule kuwadi adlule ku-constituency adlule ku-district azozofika la kube sowusithi esibili e-presidential only awe-presidential only asuka kuwadi u-deputy ward elections officer ewathwale physically to i-district afike ke bese bemelela kamanye ama-wards before proceeding ukuthi babuye eHarare.
Leyo yimbono yabakhulumele intathela izindaba ze-Studio 7 ezigabeni ezichiyeneyo zelizwe ngempumela yokhetho olwenziwe ngomvulo.
Yebo, 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 mthwakazo omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngomvulo usiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube-Facebook ngukhasi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la kuFacebook ngukhasi lethu ele-VOA Ndebele.
Balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele North Korea alikethuli umbiko onganceda ukuthi ngezabobani izidumbu ezisemabhokisini amachumi lanhlanu awezizalwane zeMelika kulelo lizwe okufanele zibuyisele kwele Melika. Lokhu kuvezwe isiphathamandla salelo lizwe ngezizalwane zeMelika ezabhubhela kulelo lizwe ngesikhathi sempi. Ingcwethi zesayensi kwele Melika sezifumane ukuthi indawo eyingozi eyaziwa ukuthi yi-dead zone eGulf of Mexico ngeyinye ngesine ngobuncane selokhu badingisisa kulindawo ngomnyaka ka-1985 ukubona ukuthi banganceda njani. Sizathanda ukwamukela labo abasilandela kukhasi lethu le-Facebook. Silo Freedom Khoza yena uthi hello kithi. Silo Julius Onsongo, silo Angela Nyamantu, silo Mqo Selama Dube, njalo silo Leino Sinkala, njalo silo Kingston Simukai Jao, labanye ke engabaqambanga siyabonga ukusilandela kukhasi lethu le-Facebook. Njalo linanzelele ukuthi insuku zonke ezilandelayo lezi siyabe silethulela izindaba ekuseni, ezinye njalo ngesikhathi sika 2 o'clock emini, njalo ngo-7 o'clock ntambama. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Iningi lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe zithi zididekile ngempumela yokhetho lwangomvulo etshengisa ukuthi ibandla leZANU-PF liyanqoba ezabelweni eziningi lapho sokubalwe khona amavoti ngoba bebesithi bathemba kuzanqoba elinye ibandla babuyele ekhaya. siluqoba lapha ke uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.